Ngiyalamukela kuhlelo ofuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Ngabe linjani bakithi ngendawana zonke likuzo ngosuku lwanamhlanje? Ngithemba kubana inkosi isalicinile iyaliphathisa empilweni izenu, lingalibakike ukuthi libonge sona isipho sempilo. Ngaliyana iviki silabe esigcine khona sindawonye, sigcine sibale kuLuka chapter 5 ivesi lika 4 kusiya ku 5. Ngiphinde njalo kutholakala amazwi athi kuthi esegcinile ukukhuluma wathi kuSimoni, qhubekela ejuleni nehlise amanetha enu nibambe. Simoni waphendula wathi, Nkosi, sishiyile ubusuku bonke asibambanga lutho, kepha ngezwi lakho ngiyakwehlisa amanetha. Namhlanje-ke ngithanda ukuthi sibonisane ngendaba yokuphila ngaphandle komndeni, njengomphakathi, njengeziqinti, njengezigaba, njengelizwe. Uthi uSimoni, Nkosi yami, sesenze konke esingakwenza ubusuku bonke kasitholanga lutho. Thixo wami, sicela ukubana usisize. Abuya athi uSimoni, hayi, ngemva kokudubeka konke lokhu kungayisuwo okukhulumileyo bengasoze ngikwenze, kodwa ngizalandela izwi lakho, ngizakwehlisa amanetha ngiwahlisele lapho othi siwehlisele khona. Siyadubeka njengomphakathi, njengezizwe. Okunye okusidubayo yikuthi asilaleli, senza okwamakhanda ethu. Yebo, laba abanezikhundla ezithize balalaba okuthiwa ngabacebisi, ama-advisors, abantu bacebisane into engelamsebenzi, engasebenziyo. Umphakathi lesizwe kudubeke, abanye abantu bakholisa wona amagama okubana baphethe iziqinti, baphethe izigodi, baphethe ilizwe, balakho konke, kodwa lolu oluningi luyakhala ngabo, kabazuzi lutho, bayahlupheka. Kube iminyaka leminyaka abantu besidla inqweqo zemlomo ngobana kabafuni labo okumele basize umphakathi ukuthi balalele ilizwi lenkosi elithi, hambani enzikini liyakugola inhlanzi eziningi. Sizokuthiwa kwadabuka lawo manetha ngobuningi benhlanzi, okuyikuthi baningi-ke abancedakalayo ngenhlanzi lezo. Asibambi luthi ilizwe kalilalutho, izigodi kazilalutho, ngenxa yokuthi abantu baphikelela ukwenza into zamakhanda abo. Kabalaleli ilizwi likaJesu elithi, suka lapha uye ekujuleni uwise amanetha uzabamba. Ngathi uthi engxenye, ngathi uthi mhlawumbe, ngathi ukuthi kumbe kuza kwenzakala ulutho oluthize. Uthi yena, hambani enzikini liwise amanetha. Nxa seliwawisile amanetha, lizabona ukuthi kuyakwenzakalani. Abantu kabasuke ekukhohlisaneni kwabo bodwa, balalele uJesu oyinkosi eletha ilizwi elokuphila phakathi. Uthi, hambani enzikini liwawise amanetha. Njoba ngike ngatsho, kakutshintshwa mfula, kakutshintshwa manetha, kakutshintshwa skepe, kutshintshwa ukwenza nokukholwa. Kumele sintshintshe izenzo zethu ziye lapha uNkulunkulu athi ziye khona. Kasiyekeleni okwamakhanda ethu silalele ilizwi lenkosi. Zihlobo ezithandekileyo, asikhulekeni. Baba Thixo engcwele, musa wakho lothando lwakho awuvule ingqondo zethu, silalele silizwe ilizwi lakho, usinde umphakathi wonke ngokulalela igama lakho. Amen.
Lolobe kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile inkomo.